amazwi wona nxa uwalalele umuntu ongaziyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusukela ngaphi, ungathi ngamazwi amahle. Kodwa ke nxa usukukhangela ukucubungulisisa, kusobala ukuthi lawo ngamazwi aphongukukhulunywa ngoba abantu bayagalula. Nxa sebegalula ekwehlulekeni okungaka, kuba lula ke ukuthi abazame ukuthi bakhulume amazwi anjalo. Kodwa ke siyazi ukuthi iZimbabwe for 35 years ibivele kungakhulunywa lokho abakukhulunywayo, kodwa nxa sokusiya ke ekukwenzeni lokho kube into eyehlukeneyo ke ukwenza lokukhuluma kwabo. So ke sokuyingoma esesiyijayele ukuthi ke nxa kufika leso sikhathi ukuthi umkhokheli webhanga elikhulu eZimbabwe nxa ekhuluma ke uyabe khuluma ke izinto abantu ababesenzela ukuthi babanje amehlo, ngoba okusalayo ukuthi kuvele kakusela lutho olokukhuluma ngalo eZimbabwe. Esingakhuluma ngakho eZimbabwe nje kuphela ukuthi hatshi bo laba abantu ababulala ilizwe for 35 years, sicela kumbe kuyadingakala ukuthi baphumule, ngoba ke kakula muntu ongathi esehluleke kumbe kumjaho kubulala ilizwe okweminyaka engu-35 abesesiba ke lapho amaqhinga okuthi angabuya lapho ukuthi alungise, ngoba ubevele ekhona, ubevele ebulala, ubevele ebuya lawo maqhinga nalawo mnyaka ngeminyaka yonke, kodwa asiboni okutshintshayo ke kulawo maqhinga akuthiwa akubuya lawo.
Ngezinye indlela uthi uhulumende wezanu kasoza kulalele lokhu, vele asonto entsha yingoma esijwayelwe njenguZulu.
Yingoma endala esesiyijayele ukuthi kuyakhulunywa ke into ezinjalo, kodwa ke kube nzima ukuthi kulandelwe, ngoba okuqakathekile kufanele ube kwazi ukuthi ke kulokuxhwala okukhulu kakhulu okuseziphathamandleni zikahulumende, and iziphathamandla zona ezezilokhu zikhona ezixhwalileyo yizo ezitshelwa lokho. Ke ngithemba ke kumbe ngiyazi ukuthi lanxa bebuzwa nje bapho ukuthi hayi uyazikhulumela ke onke amankunja, kodwa ke lokho okwenzakalayo ke nxa sokusenzakala ke wehlukene kulalokho akukhulumayo.